uchinamasa se vumelana lathi tinabantu ke MDC ama members e MDC ephinde vumelane lo sapho lweZimbabwe labo abasebenzela idemocracy esithi civic society ephinde vumelane lamaloya lamateacher lamanesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ngazi ukufake impondo zizathutha nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi phapha juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle akusela kuthanda buza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lomondzura lokomishi lomdzuri labane bathe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela izanu PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa u-acting spokesperson wezanu PF kambe lizabe lokhu liphikisana ukuthi ukhuphe usebenzela abantu namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela izanu PF.